Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle onamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 9 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngakufananisa lalokhu ngesilungu abathi Stockholm syndrome, lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usimbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi.
Amabandla aphikisayo asola ibandla leZANU-PF ngokukhankasela ukhetho luka-2023 kulokuthi likhangelane lokulungisisa umnotho welizwe.
Abadala bayakhala la emakhaya, bahlinza zonke inkomo ziyacuba, inkomo ziyabharela emadamu, amadamu lawa amanzi besesitsha manje. So konke lokho kuyi-challenge nje.
Lanxa izulu seliqalile ukuna, izifuyo zibikwa ziqhubeka zisifa ngenxa yendlala ebhahileyo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo sesole ibandla leZANU-PF ngokukhankasela ukhetho luka-2023 kulokuthi likhangelane lokuvuselela umnotho welizwe lokuqeda inkinga ezithwalise uZulu weZimbabwe gadalala. Insolo le iza ngemva kokuba izabelo zeZANU-PF eMathebeleland laseMidlands zazise ngempela viki ukuthi zisekela ukuthi uMnangagwa umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye yedwa oncintisayo kulolu khetho. Abasekeli beZANU-PF enyakatho lasezansi yamaNdebeleni labo bathethe isinqumo esifanayo kunsukwana ezedluleyo. Lokhu kwenzakala ngaphambilini komhlangano weZANU-PF owe-annual conference ozaqhutshelwa eGoromonzi kusasa. Ukugijimela ukukhetha uMnangagwa lokhu lanxa nje ilizwe lisanda phuma kukhetho lwanyakenye yinto ebivamile kakhulu ngesikhathi sikaMnumzana Robert Mugabe kulokulwisana phakathi kwecele lakhe ele-G40 lelikaMnangagwa ele-Lacoste. Abanye bathi lokhu kuveza sobala ukulwisana okungaba sokukhona phakathi kukaMnangagwa lenye inkokheli yeZANU-PF. Sixoxele umgcini sihlalo MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Lolu udaba olukhathazayo kakhulu ukuthi abantu ngohlupho lonke lolu eseluvelele ilizwe lukhozwa iZANU-PF kodwa namanje balokhe bebona ungathi kukhona okungcono okungalunga ngeZANU-PF kuzwisa ubuhlungu kakhulu. I think singakufananisa lalokhu ngesilungu abathi Stockholm syndrome, lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usimbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi usubhekane laye. Uyazi ma ngikhangelisisa indaba leyo ngikhumbula istori lesi esikaStalin okuthiwa wathatha inkukhu waqala ukuyicutha yilokhu iphila, wayicutha wayikhipha insiba zonke waseyifaka phansi. From there wathatha umumbu waqala ukufosela umumbu phansi kukhulu yaqala ukumlandela isibona ungathi yena nguye umuntu ongcono ukuthi ayifide yethu kunguye umuntu oyikhozise ubuhlungu obukhulu kakhulu. Yinto engiyibona ngabantu bakithi ekhaya ukuthi ungathi sebatunya ngodubo lolu oluyiZANU-PF ukuthi sebebona ungathi yiyo futhi engabasizi bakhiphe ebunzimeni abakiwo.
Khona kugijinyelwani kanti Moyo kukhangelwa u-2023 khatshana khona le thina sisanda phuma kukhetho lwanyakenye.
Yeah, well siyazi ukuthi vele esikhathini esiningi iZANU-PF ilama-problems ayo, ama-internal problems ayo. So the way ungathola ukuthi laba bafuna ukuflexa ama-muscles abo ukwenzela ukuthi kungabi lomunye umuntu ongacabanga within iZANU-PF ukuthi a-take over. but siyazi zani PF iphathi yamakhulu phela ngithi nawo upresident wabumgabe bamkhipha ngekhulu so lokhu nje kuzama abantu bakamnanga kugabazama ukuflexa amamasuzu abo ukuthi bazibone ukuthi bona bahle baphumele phambili bathi thina sindozi kumnanga ungathola ukuthi ukhona ukungazwisisani politburo yabo khonaphana phezulu abanye abangasamfuni umnanga ngoba bebone sehluleka ngoba usehlulekile ukubusa
kuyikuthi bafuna bani labo bantu uchiwenga
well angeke sibe sazi ukuthi remember kokuqala uChiwenga nguye ibhosi kamnangagwa ngoba uChiwenga nguye wafaka umnangagwa embusweni lapho kungasuchiwenga lamabutho ngabe umnangagwa kusupresident ngabe umnangagwa u-exile njengathi ebalekile ekhaya yibo abamfakayo lapho so kahle kahle yibo bhosi bakhe yibo futhi abazodicide ma bengasamfuni bangadicide ukuthi sasa basamfuni sebefuna somebody else or even yena uChiwenga ngabona ukuthi usefuna ukuthi atake over there's nothing umnangagwa angayenzi ukumstop ngoba kahle kahle ngubhosi wakhe
umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT khonapha emelika sixoxelayo esevirginia lanxa izulu seliqalile ukuna kwezinye indawo izifuyo zibikwa ziqhubeka zisifa ngenxa yendlala ebahileyo elizweni abantu abaningi bakhala ngokuthi bafelwe izinkomo eziningi ngokunjalo bathi kabalakho okokulimisa indlala yalonyaka ibhahile kakhulu njalo ihlasele ngendlela engakaze ibonakale eminyakeni elithumi lanye edluleyo. Inkulungwane lenkulungwane zenkomo zifile ngenxa yalindlala. Izigidi zabantu eziphose zifike kweziyisishiyagalombili 7.7 million zidinga usizo lokudla ngokuphuthuma. Izigidi ezinhlanu lengxenye zisemaphandleni kuthi izigidi ezedlula kancane ezimbili zisemadolobheni. Umgcinisihlalo wedolobho lePlumtree umnumzana Fanisani Dube uthi imizi eminingi kayisela zifuyo.
Ayisiyeni baba unkomo ungathi kunzima abadala bayakhala la emakhaya bahlinza nsuku zonke inkomo ziyacuba inkomo ziyabharela emadamu bamadamu lawa amanzi besesitsha manje so konke lokho kuyi-challenge nje ezifiyeni zabadala ukhangele ukuthi izifiyo zabadala yinothi abantu bakithi but manje ngesimo esikhona ngale climate change or kuyenzakalani izifiyo zibe-affected kakhulu abantu abanye bakhuluma ngokuhlinza ngedebo 9 abanye sebevalini baya so situation ya ku ground lana izima babo
kunhlanganiso ezipha uncedo nxa zilalele ngitsho la kuyuhulumende ungabatshela wapamazwi
yazi ngingabatshela nje ukuthi abazame ukuthi bathi revise bathi ama policies yabo around social welfare grants so uncedo oluqhamuka ku social welfare department ukuthi bathi revise ngoba it's a policy issue ama policies yabo okwamanje ungathi kule side lakithi ngapha ama policies yabo athi banceda abantu basemakhaya kuphela but sengibona ukuthi ngcono bayabagoqela nabantu basemakhaya bakhangele abantu avulnerable bakhange bancedise abantu nje cishe bonke aba-vulnerable not ukuthi uhlala kungaphi ngoba abanye bahlalela emadorobheni ngoba abalayo imizi yemakhaya so umuntu onjalo yes uhlala edorobheni but idorobho lakhona akusizeli idorobho ngoba alinamisebenzi alinama-factory so abantu abanjalo kumele uhulumende noma ama-organizations anikeze ukudla abakhangele ukuthi umuntu usinza ngaphi wenzani not only ukuthi usedorobheni idorobho sekuyidorobho ngebizo abantu abancediswe kusiya ngesituation yomuntu akuyo
umnumzana Fanisani Dube ngumgcinisihlalo wekhansili yedolobho lePlumtree sixoxela ekhona le ePlumtree iningi lithi owake waba yisiphathamandla sezanupf umnumzana Sevia Kasukuwere udlalisa isikhathi sakhe ngokukhankasela ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe oluza kwenziwa ngo-2023 ukasukuwere uthi ulosekelo olukhulu inhlanganiso eqhuba umkhankaso wakhe izibiza ngokuthi yi-Tyson wabantu movement abasola ukasukwere bathi ungomunye wabantu ababe kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ababulala ilizwe njalo ababehlukuluza uZulu. Ukasukwere wayekucele leZANU-PF elaziwa ngokuthi G40 elaliphikisana lelika mongameli Emmerson Mnangagwa elelakosti. Umsekeli kaKasukwere uNkosazana Rose Phiri utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngomkhankaso wabo lanxa nje abanye besithi uMnumzana kaKasukwere udlalisa isikhathi sakhe.
Abanye abantu bayakwazi, angasibanika iflyer, abanye bahle bebuze amabala amakhulu abhalwe kuflyer abhalwe hashtag Tyson wabantu. Then phansi kongabe sekule ukuthi lo ngutheja kaSukwere. So ngabe sebebona bethi hawu angani lo kaSukwere.
Babakhonona kumbe bathini? Bathini?
Abaningi bangani bayakuthakazelela. Singazi maybe because abantu sebedibeke kakhulu sebethatha ukuthi anything okungabuya bafuna a change. Acabanga ukuthi maybe bangaphuma kulokhu abazingenisa kubona ngemva sebeke bangena ezitrithini becabanga ukuthi bazasizakala kade hhayi. So abantu abaningi bakuthakazelela. Yebo-ke abalutshwane bayakhuluma bethi hhayi wayengutsotsi wasitshontsela wathintini ukusubuza ukuthi ngaphi, but abantu izinto abayebezizwa abangazaziyo ukuthi zayenzakala bangazenzakalanga, into abayebezizwa esikridini kuphela.
Ye, kodwa nina liyaqhubeka likwenza khonokho-ke i-G40-ke ingena njani khonapho?
Hayi ukuthi G40 wonke umuntu nje nje kuthiwa kushiwa i-generation 40 labo abantu nje bahambelana ngeminyaka yena le abangabe bekubona kuyinto ehle nabo bayangena ngoba i-movement le ayikhethile ukuthi ungubani, ungumuntu we-MDC, ungumuntu we-ZANU-PF, ungumuntu we-MPF, ungumuntu omdala, ungumntwana omncane, ungum-G40, but abantu abakhangelele ukuthi iZimbabwe ibuyele back to what it was bacabangela ukuthi at least kungaba lo muntu omncane ozwisisa abatsha aphinde azwisisa abadala maybe izinto zingabahambeli, ozwisisa ukuthi abantwana bamaybe babele bebe ngama-entrepreneurs, ama-indigenous people, kuvula amakhampani abanye basebenzi abanye bazisebenzi. I think umpilo ingaba ngcono.
Yes, ngathi-ke
basimkhangele uKasukwere sikola engumuntu ole-experience kukho konke khona lokho, ongumunye umuntu wabantu abachampionayo bo-indigenization wabakubo-AAT. So ulakho lokho kokuthi abantu bezisebenze nokuthi ama-industry avulwe abantu basebenze.
UNkosazana Rose Phiri ukumkhankaso we-Tyson wabantu movement. UGibbs Dube uphinde njalo waxoxa lelunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule yena othi uKasukwere ulelungelo lokuphupha engomongameli.
Isisekelo sombuso siyavuma ukuthi abantu beZimbabwe babumbe amabandla ezombusazwe amaningi. IZimbabwe ayisiyo lizwe elo lwandla lezombusazwe elilodwa kumbe ngithi one party state, ayisikho lokho. Ngokunjalo umuntu wonke uvunyelwe ukuthi azize phupha laye ebumba iparty yakhe ukuthi laye kusasa avuke engupresident welizwe. Ngawo-ke abantu ukuphupha lako kuvele kuyinto enhle kakhulu kwesinye isikhathi. Ungaphupha udobha imali kwesinye isikhathi lako uvuke uyidoba kumbe ungayidobha impilo yakho yonke. Ngokunjalo asivumeleni ukuthi abantu laba labo balelungelo lokuthi bafise nxa befisa ukuthi babe ngomongameli befisa ukuthi bakhokhele njengakhona ukuthi abantu be-G40 bafisa ukuthi uKasukwere abe ngupresident welizwe leli. Mina ngithatha njengokuthi kuyisifiso sabo leso, kodwa angikuboni kusenzakala ngoba laba abantu bathi besuka lapha abanye abantu basuka bewonile kakhulu into inhlelo zabo bona abantu ngento yabo ye-G40 le yumumu wakhona okhona ukuthi amboni kusikuba lo munye umumo otshintshileyo futhi ngabo esingakubonanga ngento leyana zisenzakala ngesikhathi sikamkhaya. Bona ngani kuningi esikufundile sakubona kubantu nibonaba, kodwa-ke wonke umuntu lelungelo njengoba ngisitsho njalo nokuthi bafise ukuthi mhlawumbe bebe ngomongameli kulilungelo labo lelo, asinge sikubalekele lokho.
UMnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ezigoqela abantwana ababili ezifele engozini yomgwaqo izolo eMessina kwele South Africa. Abantu laba bebephakathi kweToyota Quantum ebisiya eJohannesburg ivela eZimbabwe. Imota le ithe anelenye eyohlobo leFord Fiesta. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa athi azagcwala emigwaqweni ngalesi sikhathi sekefu leKhisimusi emizameni yokwenqabela inkohlakalo, ukuganga kanye lengozi zomgwaqo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi uZulu kumele aziphathe ngazo zonke izikhathi. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Balaleli abahle kustudio sezini engundiweni enkayi lapha, kakhulu okusemoyeni wami okungihlupha kakhulu ukuthi indlala yingani ibhahile. Umkhonomo welizwe amanga kuhle, izinto zonke zikanye zilimele, inhlelo zonke ekade zimisi zifumele ukuthi ziphumeleliswe noma ziphumelele zihle zama. So ebengikhangela kakhulu ukuthi uhulumende ubone izinto zonakala, izinto ziqhwezwa mahlayana, aba evumela abantu ukuthi benze into abayithanda kodwa ngekhona. Kumele ukuthi ngawe lawo lezinto namhlanje ukuthi izinto ngaziyehla kodwa okuvele sezonakile, ngoba ngeke yathwelisisa impuphu ku-100 pound siya ku-50 pound. Ngo-50 pound liyasomali ongayidobha, asomali elula. Kathesi ungabheka izibhedlela zethu azilabodokotela, azilamithi, azilalutho. So into yonke le into engani iyangikhathaza ngezwe lakithi ukuthi vele likhangele ngaphi, vele lona liyaphi, vele lona lidela ngaphi. Yikho kubuhlungu kakhulu ebantwini asethela kuleli lizwe. Sesiphila kuphela ngentando kaNkulunkulu, ngokukhonza uJehova kuphela ukuba manje kakhulu asihlelele, kodwa engikukholelwayo ukuthi uhulumende ngawe uyabona. Kathesi abantu kuyafika isikhathi inhlelo ezenziwa ngama-NGOs ekhangelela ukuthi ancedise abantu isigaba sokudla, kubuye futhi uhulumende kubonakale esenguye futhi sengani uyanciphisa lawo mathuba. So kanti uhulumende wethu ungaphi? Uhulumende wethu yena umsebenzi wakhe wuphi? Uhulumende wethu simgaca imibuzo eminingi ukuthi ngaye siphendule, kathi njengoba wavotelwa ngabantu, njengoba esithi ukuthi wavotelwa ngabantu, angikuphiki lokho. Manje umsebenzi wakhe uyiwuphi? Kathi abantu abamvotelayo manje uzobanceda njani, nini, sekutheni, ngoba lakade sikhangelela ivoti yabo ngo-2023. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi, siyabonga. Bakithi ngicela nifakele yami ngovula ekuseni, ngingase ngiyifake isikhathi singakafiki. Ngiyachiseka. Sizwile likhuluma ngabantu okuthiwa abantu laba abaningi abafana okuthiwa ngamashurugu. Angikholwa, njalo kangiboni ukuthi abantu bayabathi besuke emangweni wabo belanda esinye isigaba isiyadinga umsebenzi bahambele ezinkulungwane ezintathu. Abantu nxa bedosana bezotha kulo msebenzi le emangweni othize bahamba bebathathu bebahlala. Laba ngobuningi babo akusegcekeni okokuthi umaduma uyitshaye eyifihla umphini. Kusegcekeni ukuthi uMinister of Mine noMinister of Security bagcwalisa i-grand plan. I-grand plan ka-29 yiyo esisebenza. Yikho isikhuthazo sami nasi ebantwini bakithi, ebantwaneni olutsha. Lapha silogwalo olugcwaliswayo olokuthatha ilizwe lamaNdebele ukuthi amaNdebele aphume ngentunjani angena indlela aqonde kibo eMzansi. Yikho vukanini bantwana ba bakithi, bantwana bangamthakazi, vukanini lizidlwele ngoba lizaphuma liphele. Abantu laba bagcwalisa i-grand plan yabo. Nxa bethole inhlanhla yenu lakuthola imigodi yenu liyenze imali, ake liphume liyedinga induku nje eyodwa elizayitshwathika. Nxa besiza litshwathikile lani, liyaphuma lizifikele ngayo. Akula okunye okungenziwa ngaphandle kokuthi sokufike isikhathi sokubana abantwana bakithi lifunde ukuzivikela, lingabi likhala njengabantu we-MDC abahlala bekhala njengenanani onyathelweyo. Ngiyabonga.
Nani bantu vestigio 7 kanye labalaleli, yazi mina ngifisa nokuthi kube indlala iyabona, iye kulabo abazidingela ukuba nabalambe, iyeke nje abantu msulo abangazilutho, ngoba nanku abanye uzobona nje abantu babegcwele stadium bephakamisa izandla lapho izanu ibahugela kubona. Sengathi kube indlala kube iyabona madoda, manje indlala kayibona. Kufa abantu abangelacala, kuthi labo nje abaphuma ukulandela nje kube yibona ababulawa yindlala. Ngiyabonga.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usexwayise umkhokeli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un ukuthi engalokothi enze ubuwula obulakho ukuzondisa ele Melika. UTrump wethule amazwi la izolo ngemva kokuba ele North Korea lazise uzulu ukubana livivinye izikhali zalo eziyingozi ngokudubula irokethi ngomgqibelo. Ufe izisebenzi zelinye ifekitali ezingamachumi amane lantathu kwele India ngemva kokuba istezi ebezilele kuso silumathe umlilo emadabuka kusa izolo. Abasinde kulingozi balaliswe ezibhedlela. Iziphathamandla zithi zisadingisisa imbangela yalumlilo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha kwele Melika. Wake waba ngunobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe, umnumzana John Kerry wazise ngempela viki ukuthi usekela umnumzana Joe Biden kumkhankaso wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrats kukhetho lukamongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Umnumzana Kerry lomnumzana Biden vakhankase izolo bendawonye emhlanganweni abawenzele esigabeni se-Iowa. Abanye abadinga ukumela amademokrasi kukhetho lolu bagoqela umnumzana Bernie Sanders, unkosikazi Elizabeth Warren, umnumzana Andrew Yang labanye. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi ngubani phakathi kwabo bonke laba olakho ukukhethwa ngamademokrats ukuthi abe nguye ongqikilana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans kukhetho oluzayo.
Ngakukacaci kahle ukuthi ozakhethweleli bandla nguphi ngewusesemude umango, kodwa iyancipha indlela kwabanye yikho ubona bephuma. Kodwa-ke esingakutsho ngokunanzelela ukusebenza kwepolitiki yeMelika nokunanzelela ukuthi abancintisana naye kunyaka ozayo ngubani, okutsho umongameli uTrump, kutsho khona ukuthi badinga umuntu esingathi thina usesiswini, usesenta yepolitiki, hhayi esandleni sokunxele kakhulu ngokuba uza kwethusa abanye abalwefisa ukuthi kusetshenzwe ngendlela engethusa abantu, eletha izimali elizweni engelamthelo phezulu kakhulu. Kumele bakhangele ukuthi uTrump ukhuluma ngani, bazisondeze kukhona lokho, base behlukana naye kancane, kuza kwenza ukuthi-ke bakwazi ukumsusa esihlalweni. Ngakho-ke sizabona abantu kusiya kulokho kuncipha, kusiya ngokuhlukana kokuthi omunye ume ngakwesokunqela kumbe usesiswini sendaba kusiya phambili.
akubhule njengesangoma Ncube, ngubani obona ekhethwa melaleli bandla?
Ngibona mina ebantwini abangaba lamandla singakhangela uBloomberg ukuthi lanxa engabe kusa ekuhlweleni abantu bembono yabantu kusabonakale phansi ulamandla emali, ungumuntu olemali eningi kakhulu evile ngale kwe-50 billion eyakhe ngqo, usengayisebenzisa ukumkhulisa kakhulu okhethweni lwa wamademokrasi. Kanti-ke ukhona uJoe Biden okade engumsekeli kamongameli ngesikhathi sikaBarack Obama, ubonakala uyathandeka kakhulu nxa ukhangela elizweni lonke njengomuntu ongasusa uPresident Trump. Bese sigcina-ke ngomama ongusenetha obonakala naye elamandla kakhulu, bese kusiza umnumzane wayengumeya okuthiwa nguButijet obonakala naye engathi ulamandla. So ngingabala abantu abangu-4 bona labo ukuthi ngokubona kwami ozagcina enguye ozancintisa emelane lo mongameli welizwe uzaphuma kubona laba abathathu, u-Elizabeth Warren kumbe uJoe Biden kumbe uMichael Bloomberg kumbe uPete Buttigieg. Phakathi wabona labo ngibona kulapho kuzavela khona umuntu ozancintisa.
Sithi kukhethwe unkosikazi Elizabeth Warren okhuluma ngaye, ubona samukelwa yini nguzulu weMelika, ikakhulu sikhangela ukubana kukhetho olwedluleyo unkosikazi Hillary Clinton wanqotshwa ngumongameli Trump?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi anqobe, ikakhulu nxa sikhangela ama-states esithi thina i-Midwestern aseMelika aphakathi abo-Indiana obantu angekho ngasentshonalanga kumbe ngasempumalanga kweMelika aphakathi ajwayele ukuthi avotele ama-Republican. Badinga-ke umuntu oza kwenelisa ukuthi azuze labo bantu. Lapha mekhona umama u-Elizabeth Warren ume ngakwesela ukuncele kakhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi azuze wona la ama-states, usengazuza i-popular vote njengo mama uHillary Clinton. Abe sesehlula yiloko kuthiwa yi-electoral college vote eMelika, yeqakathekileyo ukuthi uwina ama-states. Wona lawana aphakathi adingakalayo kakhulu yiwo uzamele ukuthi azuze. Umuntu khathesi lapho esikhona obonakala engazuza nguJoe Biden, kuzamele bazuze i-Pennsylvania, bazamele bazuze abo-Indiana, bazamele bazuze abo-Arizona, bazuze wona lana ama-states ajwayele ukuthi awine ngama-Republicans. Bayenze lokho kuthiwa yi-secure, yikuwaflip ukuwaguqula lapha amekhona eze kumademokrasi. Ngabe ngatshintshanga lawana bawine ngapha ngakwempumalanga kweMelika, bawine lasentshonalanga ngale kweMelika kubo-California, akusoze kuphume lutho. Bazawina abantu abaningi kodwa behlile i-electoral college vote. Ngakho ngiyambona umama u-Elizabeth Warren ekwazi ukuyiwina le.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwabulawayo. Inkomo zamalobolo singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo asola ibandla leZanu PF ngokukhankasela ukhetho luka-2023 kulokuthi likhangelane lokuvuselela umnotho. Hayike kwanele izihlobo, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past 7 na Tamba mapela mina lani asweni sonke kusasa kwezekuseni ngowafast 6 olivalelisayo ngontunga milinkoma lichone kuyo.